sokuyizika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 28 kumfumfu 2018 nenguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu ya testa positive and then ebese siba on treatment ebese testa negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwane ngokwalo kungayenzwanga ukuthi ayi DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi unegative.
UZulu weZimbabwe usele ekhuza umhlola lamhlanje kulandela isimemezelo somkhokheli welinye isonto umnumzana Walter Magaya esokuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV. Odokotela bayakusola kakhulu lokho.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu.
UZulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lwesiJuda ngemva kokubulawa kwabanye babo abalishumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu asola ukubotshwa kwabantu mahlayana abachothoza umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungumprofeti njalo engumkhokheli wenkonzo yeprophetic healing deliverance umnumzana Walter Magaya uthiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola lamhlanje ngemva kokumemezela ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. UMagaya uveze lokhu esontweni yakhe qede wenza isimemezelo njalo emhlanganweni awenze lentatheli zindaba. UMnumzana Magaya uthi usebenzelana labanye bakhe abavela kwele India. Uthi phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo venelise ukwelapha abantu abanengi ababelegciwane le-HIV. Uthi umuthi lo uhloliwe kulandelwa indlela zesingisi zokwelapha. Unxuse njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi aze phambili ahlolisise imbiko yakhe le nxa elokusola. UMagaya useke wamemezela esikhathini esedluleyo ukuthi uyelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza okuyinto esolwe kakhulu ngabezempilakahle besithi ukhohlisa uZulu. Ngokunjalo bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke enatha amaphilisi ama-ARVs. Sixoxele uDokotela Mpumelelo Sifanda yena othi ngokwazi kwakhe umuthi we-HIV awukatholakali.
As far as I know, i-HIV lanamhla lokhu ikhathaza in terms of finding a cure for it. Mainly because yona khonoko ukuthi yona igcikwane lakhona it's a virus. So le virus ngokwazi, even looking back from history, ama-viruses ahlupha ukuthi abe tshintsha. Ungathi usuthole umuthi olapha i-certain kind of virus, yona ilokutshintsha, ilokhu itshintshi iyakuhlala phambi kwenu. So mina as far as I know, awukatholakali any form of curative treatment for HIV.
Uthi uMagaya bakhona abantu asebelaphile ngomuthi wakhe lo asebengaselalo igciwane le-HIV. Uthini ngalokho?
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu ya testa positive and then ebese siba on treatment ebese testa negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwane ngokwalo kungayenzwanga ukuthi ay DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi u negative but yena lokho elala igciwane. What could simply happen is ama simple test la ama antibody test ya ama antigen antibody test awenzwayo routinely yo ale possibility ukuthi engakhanya e negative but kungatsho ukuthi umuntu yena yabe se negative okwamaqini.
Uzulu weZimbabwe kuyini ongamxwayisa ngakho ngokukhulunywa ngamagaya lokho?
Hayi ukuthi nxa kule nkolo kunzima ukuphikisana labakholwa ebandleni likamagaya but mina engingakutsho from a scientific and a medical point of view up until i-treatment si well established so kwayenzwa ama further studies ayenzwa ama esiwathi ngama scientifically plausible studies ayenzwe in multiple centers then we should then be in a better position to say i-treatment leya ikhulumayo iyasebenza.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sibanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lamhlanje ichodoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza njalo ebopha abantu abachodoza umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abahlanu kobulawayo ngesonto ngolwesihlanu emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho ngesikhathi sokhetho. Abantu laba baqoqela abalokhu bevalelwe abathi umnumzana Wisdom Mkhwanazi lomnumzana Siphamandla Mafu. Ababili laba bazamiswa enkantolo kusasa ngecala lokuhlambaza uMnangagwa ngemva kokumethesa icala lokubulala abazali babo ngesikhathi segugurawundi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Uzulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lesiJuda lamhlanje ngemva kokubulawa kwabanye babo abalichumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Umsolwa ungene ngesikhathi sokukhonza wasedubula wabulala abantu laba. Amapholisa athi umsolwa ulembali yokuzonda amaJuda. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube yena othi udaba lwempopo efinyelelwa nguZulu nje jikelele eMelika kumele lulungisiswe.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu uyabona yiyo nje iproblem ejengisa kakhulu ngendaba yembhobho lapha eAmerica ngoba abantu uyabona ukuthi abanye bathi imbhobho ivunyelwe abanye bathi imbhobho ingavunyelwa so uzathola ukuthi because of illegality of guns here in America iko kwenza ukuthi khona sine sibe lezahlakalo ezivenza ezinjengazo zenezo ukuthi abantu umuntu yathamba ethenga umbhobho ebesengena sedjust sedubula abantu uyabona but ungakhangela nje amazwe nje even eZimbabwe kunje kithi ngoba imbhobho ayisonto evunyelwayo nje ukuthi uphobe uhamba nje esitolo uyayithenga ubusuba la usuyazingela uyabo akunjalo eZimbabwe ungathola abanye amazwe nje lawo futhi anaphucukile ngalokho leCanada uyabo konke ngale UK amapolice akathwala thwali imbhobho even lawo uyabona so khonokho ukuthi sibe lemthetho ezama ukuthi vimbele ukuthi singabi lembhobho nje phomu kuthengwa amahlayana kuyanceda kakhulu.
Umongameli Trump yena oyaziwa ngokuphikisa imithetho yokwenqabela ukusabalala kwemibhobho umbhobho uthi alubana bekulomuntu olombhobho esontweni ngabe akufanga abantu bonke laba ngoba ubeyalwisana nalo madubula uvumelana laye na
anikisisibili mnumzana nkomo la uyakubona ukuthi phela nxa sesiyangena ebandleni sonke sesiya enkonzweni sihlomile lami ngithwele AK-47 la uthwele ibhazuka yakho akunjela ukuthi phela kungabe kuseyinkonzo yini kuyabe sokuyi army phela leyo enkonzweni aku right lokho sibili ukuthi singahamba sesile mbhobho sithi siyakhonza uNkulunkulu nikithi sibili hayi amvumelani laye lapho sibili
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane saseZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sisegoli eJohannesburg sixoxa nomnumzana uJafet Mpofu ongusakhulayo njalo ongusomabhizimusi osesithi hayi sengifuna ubuyele ekhaya ngebhizimusi lami masambeni kuye siyezwa okuningi.
Right Mpofu, ngiyakwamukela kuhlelo. Mnumzana unjani?
Ngiyaphila Mpofu, njani?
Ah, ngiyaphila ngiyaphila. So Mpofu, masixoxeni kancane ngebhizimusi lakho. Awusitshele ngamafishane ngaleli bhizimusi lakho ukuthi kahle kahle limayelana ngani?
Ngiyabonga mfowethu unginikeza ithuba ukuthi nami ngibe khona sehlelweni lakho nasemoyeni kabantu abaningi basizwe. Ibhayibhi ibhizinisi lami lingisenza ama-trailer lata ukuthi ayisho ukudla. Senze nama-trailer la angama-toilet amababiza ama-VIP toilet ngesilungu. Then senze ama-trailer la ababiza ama-mobile fridge. So yile nenye nje inhlobo yamatrailer efana nama mobile offices.
Yini ibizo le company yakho?
Icompany yami kuthiwa iPrecision International.
Awungitshele ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi uqale iPrecision International?
Bengisebenza kumanufacturing sector lapha eSouth Africa kufika wami. So ke ngaba exposed kule into yemanufacturing, then kwaba khona inspiration ukuthi ngayithakazelela kakhulu le nto ngafisa ukuthi hey nami ngelinye ilanga esengathi ngaba independent ngizenzele into yami engingasebenzeli omunye umuntu. Ngase-ke sengikhuluma nenye indoda ebengisebenza nayo, savumelana ngutani umngani wami ukuthi no asiyekele lapha emsebenzini siyoqalela ethi business. Wazalwa-ke iPrecision International ke.
Umngani wakho yena uyisizalwane se-South Africa na?
Uyisizalwane saseZimbabwe naye ubuya lapha ema-PCK.
Mhm. Right, awungitshele-ke sonke siyazi ukuthi njengomuntu odabuka kwelinye ilizwe nxa uphila kwele South Africa, ngesikhathi esiningi ukuba ngebhizimusi lakho kuyahlupha kakhulu, kuyabiza imali eningi. Awungitshele-ke ukuthi ibhizimusi lakho liyaletha imali esuthisayo na khona ngale kwele South Africa?
Ukuqala kwakhona kube nzima kakhulu mfowethu. Ngiqala-ke nale ndoda u-Onia Sincube igama lakhe. Akuzange kube lula-ke ngoba imali besingakhona ukuthi si-access imali, into efana ne-funding. Abantu abakhulu ukuthi bakhona ukuthola imali funding ngaba ngama South African. So umuyi ungwangaphandle ngeke ukhona ukuthola imali funding ngoba awunayi ID yase South Africa.
Manje nje ngoba isimo somnotho ekhaya simanga kuhle, ngibone umlayezo wakho ku Twitter lapho ubuzama ukuxhumana lo Raj Modi usithi usufuna isizo ukuthi ubuyele ekhaya. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokubuyela ekhaya?
Into yakhona ukuthi ngiyakholela ukuthi isimo sasekhaya mangibuka ngiyasibona ukuthi sona asimanga kahle okwamanje, kodwa ngiyakhola ukuthi izinto zizotshintsha. Then enye into okwesibili, ngiyakhola ukuthi uma ngingathola usizo kuminister, futhi ngakhona ukuthi ngithole sithole ifunding le business yethu sikwazi ukusebenza eZimbabwe, then bese siya exporta kwamanye amazwe. Ngoba uma singasebenzela ekhaya uhulumeni engakhona ukusinikeza imali, singabantu abasha abancane kangaka abayenza into ezimangalisayo. Kumanje umhlaba wonke uyangifonela ba-enquire bafuna ukusuku i-partnership of which ayikho interested kuyo.
Kodwa mnumzana, njengoba bakhona abantu abathi hayi investment lana siyayifuna, kodwa abantu bangikhona not in Zimbabwe, kuyini okwenza ukuthi hayi angifuni ukusebenzisana lana?
Okwamanje bengingabalahlanga kakhulu, bengithe kubo abame kancane ngoba ngisalinda uminister. Uminister angakhuluma naye wathi uzobuyela kimi in 2 weeks time, angitshele ukuthi kuzohamba kuyolungisa kanjani indaba yemali ukuthi asinikeze imali. So ngase ngithi kubo ngenxa yokuthi ngisalinde uminister, ngeke ngiaccept ama offer kwabo ngoba ngiyazi ukuthi mabezo investa bona bazofuna i-stake and at the end of the day usho ukuthi nginazogcina ngiluza ikhampani ngoba uthola ukuthi bona bazobuya nemali yabo bafuna ukuba ne-controlling stake ngoba obviously bafuna ukuprotect ama-investment wabo.
Hayi, sikuzwile mnumzana, gqiba uhlelo mpofu, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuxoxisana nawe bangakuthinta kanjani.
Abalaleli uma befuna ukuthi bangithinte ngizoqala nginikeze i-cellphone number yami yase-South Africa +27 79 385 6316. Bese kuba ne-email address yami umpofu.jafet@gmail.com.
Mnumzana, sikuzwile kahle, bekuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga nokuthi nisinikeze i-exposure ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi basizwe, bakwazi ukuthi sikhona. Singabantwana beZimbabwe sidabula uLimpopo, size South Africa singanalutho kodwa sakhona ukuthi senze into efana nale, ama-resources singenawo.
Hayi, mthwakazi omuhle, lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Jafet Mpofu, ongisakhulayo, ongisomabhizimusi ophila ngale kwele South Africa. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo ngenjabulo, sengilishiya-ke ngisithi libe le viki elishukela. Igama nami nguMaikobe. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, silejahe elidala uGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamuntu sikhuluma ngabantu abathanda ukuzitshintsha umbala. Nxa sithi umbala ke sisekhumbula kudala kwakugcotshwa iambi kathesi ke uzozokuthiwa kulokunye ke okupuntshuzwayo. Kumbe omunye umuntu ezehlabe ke iJackson wenze ukuthi ke abe setshintsha umbala wakhe. Umbala phela uyaphenduka ube mhlophe nke, abanye babangasakhanya ukuthi banjani. Ye, ukuze nihlaziye udaba lolu ngilobaba ubhekani Mdawini, ubhekani Mdawini udabuka kwaSikhobokhobo. Ngiphinde futhi ngibe lo mama uzakhile Liline. Madube, kunjani mama?
Ngiyaphila kakhulu Dube, injani labalaleli loMdawini?
Hayi, sikahle kakhulu. Baba Mdawini, kunjani?
Hayi, ngiyaphila tata, kunjani?
Hayi, khonokho nje ungayindawo. Wothi ke sikhase ngoMadube. Yeah. Madube phela abantu bayacomba, kodwa kulabanye phela babefuna ukuthi baziguqule ubuso babo bube mhlophe nke. Akusitshela ukuthi imithi esetshenziswa kulezi nsuku yiphi?
Imithi le Dube iyatshiya. Kulabanye kulezi nsuku embona kuthiwa kulokunye okuhlatshwayo. Umuntu awuhlabi injection atshintshe umzimba wonke. Kodwa ngibone ngani zona izinto zilama-side zibuya zibe nokunye okungake kube right ekugcineni, umphumela wangikhona kawube right. Uphinde kube lalokho okumpuntshuzayo khonokho okuthiwa ngo-diprozoni, omoveti, olemon light abazigcoba khona. Lokho lakho futhi ngizabe sithi umuntu wangikhona angazigcoba kakhulu. Ijwabu lakho lobuso lilama-stages, ungagcoba ugcobe liyabe lokho elikhipha i-stage, ugcine su-light lokhonokho ukuthi lokuhambelangeni uyabe ungasakwanisi ukuhambelangeni. Njalo ekugcineni kwangikhona kugcina kuzawukhozela i-cancer ibe le-skin. So akulapho kule problem kwabanye abangakusebenzisi. Abanye abakusebenzisayo bakubona kungela problem, but thina njengabantu abamnyama, abantu be-Africa, mina nyaweni kuthaza kuphela ukuthi omama ba ye kuhle ungazicomba ube mhle lawo utshintshe ube yi-yellow bone ebone kulezi nsuku, but usimilo sakho, indlela ozelwe ngayo, ubunyama bakho, ubu-Africa bakho zitenye ngabo ube yindlela oyiyo yona.
Yebo,
wena ukuthi abantu bakho laba bakopi into enhle, ufuka uhamba usuka kuhle kuba njani.
Siyakuzwa kakhulu Madube. Baba Mdawini, uyakubabona abantu abazenza njalo?
Ayi, lolu hlupho lolu hlangana nalo and lusuka phambili phambili lukwenze ungasa-attractheki ngaleya ndlela oyabe ungene ngayo and ngokwami ukubona lezi nto lezi, ngokwami ukucabanga kufanele ukuthi ngabazi zama ukuthi bazivale, because into lezi angicabangi ukuthi zibuya la angazi ukuthise-Africa ukuthi ziya la e-Africa. Bazama ukuthi bazikhiphe, because izini le nto yokuhlaba amathwayini
leyiyabo
mama, yebo, uyabona lezi nto lezi zisilimazela omama kakhulu and ngicabanga ukuthi ukuhamba ngokuhamba kwesikhathi kuzoba lo hlupho, because kuqala bekungekho kanje.
Ye, siyakhumbula Madube kwakugcotshwa. Ye, singena kumadube. Madube kwakugcotshwa phela uambi, ugcotshwe lokhu lalokhu, kodwa umuntu uyabe semuhle yini nxa senjalo?
Aba kudala tiba babegcoba iambi babegcoba kodwa babe lama limitations ngoba babesithi noma umuntu angikhona egcobile wayengatshintsha abe indlela esesibona ngayo khathesi abantu betshintshile. Ngiyacabanga fili mina ngikhula abadala kwakuthiwa kule ambi egcotshwayo owungamthola ebomvu sibile ubuso lobemuhle kodwa kungafani lolokhu esesikubona kathesi ngoba abanye bangikhona bayehluleka ukugcoba sibile athola umuntu egcobile watshintsha wababomvu ubuso bonke kodwa izandla zimnyama tho indlebe zimnyama tho intamo imnyama tho inyawo zimnyama tho pho uzabugcobelani khona kathi vele uzafuna ukuthi uzitshintshe indlela unkulunkulu akudale ngawo ube ngomunye umuntu ongayisuyi ayisukuthi ngiyabe ngibagcona abantu abagcobayo kodwa okunye ukugcoba kusuka kube ukugcoba okungekho right njalo yona le imithi ngizwa abantu abaningi besithi ingane iyaphekwe emazweni afana laboZambia yikho lapho embone isenza kakhulu khona laboDRC oCongo angingazi ukuthi bona bavunyelwa njani ukuthi beyipheke ngoba abantu abaningi abayigcoba ngafu ngathi uyambuza umntu angikhona ngithenge ebantwini abavele eZambia so kutho ukuthi amazwe afana laboZambia oDRC khona ngale yikho lapho kuthe wakhona imithi yangikhona but ayikho right
Mdawini, kambe babe bebukeka yini sebegcobile batshintsha ubuso baba njeya
ende bayabukeka baba ububi bakhona kulapha ekuthini thina singabantu basemakhaya and ma umthatha umenza umfazi uze kuyenzaka lesikhathi lesi sakhanya kahle ne but ma kuyaphambili so uzobona lana anti lapha emajoyinini emini okuyinto kakusukuhle and ma uya phambili umfazi lo usuyamthola ukuthi and umnyama yenye indlela
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho sizabe silomnumzana Bhekani Mdawini njalo lo nkosikazi Sakhile Lilene oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube Lilane
siyowagcina amasiko elamanyama bayawagcina amasiko
siyabonga jahe lidala Gibbs Dube silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomola babukeli labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje.
Ilizwi lethu namhlanje silithola encwadini yamahubo kaDavida. Isahluko ngesekhulu lamashumi amabili lanye Psalms 121 lapha okuthi khona indima yokuqala nophakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela phi na usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba bathandekayo benkosi abaziyo bayazi ukubana uDavida wayeyinkosi nxa uyinkosi kulakho konke akulanto oyiswelayo singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi leso ofuna ngakho kubuye njalo kuyilokhu okufunayo xa ungakufuni uyakubuyisela xotshela labo abangenzanga kuhle kodwa ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho la mandla okubusa labalawuli bamabutho ngemali yonke ayengayibuthelela izigqoko zonke ayengaba lazo ingabe yini okwakufiswa yinhliziyo yakhe kwakusenzakala ngobana wayeyinkosi kodwa uthi lapha ngiyokuphamisela amahlo ami ezintabeni sizo lwami luvela phi na umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni ngumuntu osengxakini ngumuntu osekuhluphekeni udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka uDavida-ke uyasibonisa ukubana nanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu kasigijimeli ukuthi siye kubomi kethu kumbe siye kubantwa bethu kasingitsho lalabo abalezikhundla kasingitsho lawumabhishophu labachumayeli labafundisi lamagosa ingabe ngubani buthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu siyadubeka ukusaba amalanga abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni babaze benzela lokhu okungaqondanga sithi isintu indlala idlisa amanyala ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babaze babambe lezinto abangamelanga bazibambe besithi badinga usizo. Abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima. Imali yabo esemabhanga angazake bakhuphe kulobo bunzima. Ingabe lezibongo zabo lolimi abalukhulumayo lemfundo abalayo lalokhu ukuthi umphakathi bakhangela njani. Awukhathalekile ukuthi ungubani, uDr. Vida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esinda abaningi. Indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lwabo. Sisihloko sami esithandekileyo, ngiyakunxusa ngalesi sikhathi uba ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni. Lapho kuyavela khona usizo lwakho. Intaba imele ukuphakama kwaJehova, wena uphansi na uphezulu, nguye owazi wonke. Ingabe usedolobheni, ingabe usemakhaya, usizo lwakho yebo, umakhelwana ngakunceda, usobhuka ngakunceda, ukhansila ngakunceda, ilungu lephalamende lingakunceda. Ingabe ngubani lesikhundla angabe elaso, yebo ngakunceda. Kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle, lapha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo. Uthi uDavida, uNkulunkulu cha nguyeyedwa olakho banasisizi ebunzimeni bakho labo olulabo. Ingabe uyagula, uyagulelwa, ufelwe, swele imali, swele umsebenzi, uyahlekwa ngobuyanga, awulalutho, bakhuluma ngawe baze bashayane izandla. Nxa ubunzima bukuqondile, phakamisela amahlapho ezintabeni. Sizo lwakho luyakuvela kuJehova.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ungehlulwa lutho. Nampa abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi, ngibamemela elizwini lakho elithi mabathembe wena, bangathembi umuntu, ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyehluleka. Nkulunkulu wokuthula, Nkulunkulu wothando, Nkulunkulu wezimanga, Nkulunkulu ungehlulwa lutho. Abe zathi sonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi iThandeko Zintimkandla. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leTriangle United selingenile kuChibuku Super Cup final ngemva kokunqoba eleDynamos ngethuka 1. iTriangle United sizanqikilana leHarare City go final.
Yeah.
Totana ase wisile qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weZimbabwe usele khuza umhlola lamhlanje ngemva kokuba ozithi ungumprofeti umnumzana Walter Magaya ethe usethole umuthi wokwelapha igcikwane le-HIV. Kodwa odokotela bayakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi asihlanganeni kwezwe kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.